mina ngimazi esesesikolo ngalesa sikhathi ube sengathi usemncane kodwa engikwazi ngaye sivile mina engifakaza ngaye ukuthi waye ngumfana nje wayethule okwakhaya ukuthanda lebhora ngiyacabanga esikolo sivile wayekhangisile esikolo ngoba wayeku-B kodwa into wayeyithanda kakhulu kwakulibhora wayefithi kwesinye isikhathi esikolo umze engabhalanga izinto yomsebenzi esikolo umbuze athi hayi bengisebhoreni hayi zobe bengile-training yizizathu engangihlala ngizo kwesinye isikhathi ngangingabhalanga kodwa wayengumfana nje wayethule wayengani kalabangane abaningi kakhulu ayekuthanda kakhulu ibhora ngoba wayevele edlala udivision onesesesikolo uthe eqeda isikolo wahamba wadlala u-1 esiwile
singathi abantu bahlulukelwe kanganani ngokubhubha kwakhe
abantu into le ithe izwakala ebantwini lapha abantu bangani bethukile kakhulu ngokuthi wakuqala umfana besesemncane abantu bekhangela ukuthi laye uzakuba le muli abe lo muzi la abe umuntu omdala njengami mina kuyangethusa njengoba bengumbalisi wakhe ngamphundisa ekilasini so bengakhangelanga ukuthi adlule emhlabeni njengoba besesemncane nje kulami mina ngimdala kulaye okwesibili abangani bakhe akhule ngoba umfana ozalwe lapha efolos wakhulela lapha abantu bamazi engumntwana waze wayakhula waze wajiya sile waze wadlala nebhora so into le ngane yabantu bethuse kakhulu 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 ngoba lapho yakhona ficala lokho bekhuluma ukuthi ah lumfana singazi ukuthi njengoba ngane besekwenilizwe ukuthi besokuphilwa njani lokuthi ubesenza nakulamuntu okwazi ukuthi abantu abaningi into le ngane ayibaphathanga kuz